into edanisayo kakhulu konoku isihlako lesenzekeleyo bona ukuthi khona nje abantu sebethanda izimali ngendlela engasiyo angazi kumbeso kuyokugcina kwelizwe ngoba le into esubuhlungu kakhulu ungakhangela ukuthi khona la khona apha abantu nje eZimbabwe bayaphuma besiya kwamanye amazwe bengakwazi ukuthi baya ngapi kumbe ikudubeka okunjani osokwenza ukuthi khona abantu bayenze lokho abakuyenzayo so into edanisayo ezisu ubuhlungu kakhulu ukuthi khona abantu bafa nje mahlayana
iZimbabwe ibikwa ingenye yamazwe angaluphathi kuhle udaba lokuhamba-hamba kwabantu bakwamanye amazwe ngaphandle komthetho esingathi yi-human trafficking. Ngitsho lo phenyo olwenziwa iMelika luya kuveza lokho. Ukutholakala kwezidumbu lezi kungaba kugxilisa lo mbono yini ukuthi hayi ngempela iZimbabwe kayiluphathi kuhle udaba lwe-human trafficking?
Ye, mina mbona engathi khona okwenza ukuthi khona kwenzakale khonoko ukuthi kube imbe iZimbabwe ibe nje esingathi yi-transit yokuthi khona abantu badlulela lapha bayabe bebona ukuthi khona i-security yethu lapha i-week one, two, not that i-week as such, ikuthi khona i-security service yethu bayasebenza yebo but badanile. Kabasebenzi ngomoya lwana ukuthi khona ngifuna ukuthi khona ngisebenze ngoba banendlala. So uhulumende kufuze abakhangelisise abantu bonaba ungakhangela into eziningi ezenzakalayo lapha eZimbabwe awufanelanga ziye zizenzakala le security for services ngoba kathesi ungakhangela ukuthi khona ama-robberies uyathola ukuthi khona ama-security services wakhona kathesi abantu baphongaukudlulana lapha ama-security services laba ababanjiweyo ngabantu nje ukuthi bahlanganile labantu abafuna umsebenzi so bangabe kade bephumisa imali khonapha kube kuzaphonga ukuba ngenye into kubeze uphonga kutholakala ukuthi khona ngabantu abaziveleyo. So it's lack of security akula enye into engayikhuluma kakhulu ukuthi kona kungaba kuyini kabasebenza amapolisa lamasoja bethu ngendlela ufanele basebenze ngayo ngoba bayakhonona.